abantu banebandla ekubusayo sikhangele lokubana sinqobe kuhlobololo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha lapho kubaza bona yelanga namhlanje siyeqinisela nje ukubana imisebenzi yethu ebesiyibamba kulanga besiyenza ingaziwena abantu bebona ngiqaphekile ukubana basivoteni siyini sibe namakazela angewethu amelele lezo indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunanzelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwa ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezasezilile. Siyakhangela izinto zezokulima ama-irrigation schemes amaningi alokhu kuhamba evutshwa njalo amadamu amaningi aseyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-allrounder nyaka wonke nje singambeleli kuyawona kubizwa ngesikhathi sezulu kuphela ukwenzela ukubana sibe lekuze isiqiniseka sokuthi bona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangeleye phambili ukubana asabalaze umnotho wethu njalo asabalaze i-food security kungabi lomuntu olambayo. Izinto enjalo zonke lezikhalela lemigwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bele kufika endaweni ejijile njalo abayenza i-trade bafane sibona kwekwenze emgaqweni eyabe ijijile inabazdlaisukuzivisha sikhuluma kanje ezendiza ngale siyabona umahluko owenziwayo konke lokwana izinto ezihugayo ezingafica abavotayo bana bebekwazi bana ibandla elingabaqhubela phambili ibandla elingabafikisa e-Kennedy yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasemadobo sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula namuhla, kukhona ongathanda ukusho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngisho thina njengebandla lezanupiyof asobandla elisichaza njalo elisithakazelela udlame into embi esiyikhangelela phansi esingavumi ukuyiza isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nango phela umkhokheli wethu webandla i-First Secretary ubaba uMnangagwa naye umsekeli wakhe i-Second Secretary ubaba uthiwenga lo munye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi bonke bahlabela ingoma efana nayo eyokuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkobo eqala inkulumo yakhe lanothi yona peace begins with you, peace begins with you, peace begins